amazwi akhulunywe ngumalaba uChief Justice amazwi aqakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe abantu bayihloniphe abantu bathembele kiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo isinqumo kube yisinqumo esiqondileyo njalo ayatshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo-Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khonalokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye
kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatsha lwezemthetho
ezomthetho kumbe singathi judiciary ngenye yezingalo zokubuswa kwelizwe zokubuswa kwabantu siyakwazi ukuthi nxa sikhangele ezomthetho zicamala zezisiyale kube sokusithi i-executive kumbe singathi abakhulu bakhona labo bacamalaza besiyale kube sokusithi-ke i-legislature ezomthetho abachayi bomthetho ephalamende labo bakhangele kwenye indawo so khonokho kwenzela ukuthi kungaze kwaba lolunye ugatsha olwengamela olunye kodwa lisebenza lisebenzisana alukho olungaphansi kolunye alukho oluncane kulokulunye kodwa esuka sikunanzele ukuthi nxa sokubuya kwezokuthoniswa amacala kwezomthetho okuvamileyo ukuthi ikakhulu nxa kule politiki phakathi kungani i-judiciary system yethu isuke iyenganyelwe kakhulu i-politics yelizwe ufica ukuthi lanxa umuntu elecala esegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonga uba lula nje liphephuke kube ligwebe eliphephukayo kugcine ongaselacala kube sokusithi lowo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke kube sokusithi kizigilamkhuba ngenxa yokuthi mhlawumbe zinamathele kwezepolitiki kubandla elithile zigcina zona zingasenziwa lutho so yikho kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi kodwa kukhulunywe ngu-Chief Justice uMalaba yikho kanye ugatsha lwezomthetho sikhangele ukuthi lungakhethi hlangothi kube lugatsha oluthenjwa ngabantu kube lugatsha oluthandwa ngabantu njalo kube lugatsha olusebenzisana lozulu olusebenzisana lazo zonke izinhlangothi ezingaphathisa ekuthini umthetho ubanjwe ngendlela eqondileyo kodwa singathi siyakunanzelela esikhathini esiningi kugcina kuyikuthi laba abangazi muntu yibo umthetho osebenza kibo kakhulu osukube lukhuni kube sokusithi laba abaziwayo kwezepolitiki esikhathini esiningi bagcina ingalo yakhona isiba lula yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulaba abayebethe baba la lamacala singazi mhlawumbe mbekuya kusenzela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hhayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esiningi akubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hhayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo of course asibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benata wasegwetshwa kodwa-ke hhayi olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhana lwathi hhayi umama lo kayekelwe ngoku beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisana so wagcina-ke khijiwelwa namama kodwa esikhathini esiningi sijalo ukubona kwezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephule amacala kodwa angabanjwa.